Udubo lokuswelakala kwamapads izigciwo lezi ezabomama nqa ngabe bese sikhathini lukhulu kakhulu phakathi kwelizwe ungakhulume njengabomama basedolobheni kumba basemakhaya kuphela awukhulumi ngabantwana abasedolobheni amankazana asedolobheni kuphela ukukhuluma ngalawo asekhaya nqa ngabe ukhangela ngendlela intengo yangkhona engakhona kwenza kube nzima vele ukuthi bafinyelele kubeni lazo lezo zinto ezidingakalayo bagcine sebesebenzisa ama-newspaper besebenzisa ama-tissue besebenzisa izinto leziyana eziyingozi kakhulu ezibafaka ekuthini bagcine bethola izifo ngandlela thile abantwana bona laba besikolo bagcine besebenzisa ama-tissue basebenzisa amabhuku esikolo basebenzisa ama-exercise bhuku esikolo ukuzama ukugcika ngesikhathi leso besesikhathini bakuswele futhi lakhona lokho bagcine belova esikolo okwezinsuku zona lezo esesikhathini kanti-ke kuyacaca futhi emhlabeni kukhulunywa njalo nje ukuthi nxa ngabe umntwana oyinkazana engafundanga ilizwe kaliphumeleli
abiza malini ama-pads
intengo yakhona inkulu kakhulu kusiya ngokuthi ungaphi isukela nje kulokho esingathi thina yi-$3.50 la amanye abantu ababathi ngachiphileyo avelela kakhulu kwelase-China ayaqansa aze afike khona lokho $10 usedolobheni nxa usufike ekhaya ke kuyabe sekudula kakhulu okwedlula lokho asingakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngobuyanga edolobheni sikhuluma ngobuyanga ekhaya sikhuluma ngobuyanga izweni leZimbabwe sikhuluma ngobuyanga bomntwana oyinkazana lomama esithi thina phecelezi i-gendered poverty ubuyanga bakhona bande kakhulu kubomama namankazana yibo bona labo ukuthi abadingakala ukuthi babe lazo lezo ziciko njalo nje babe lawo lawo maphezi njalo nje bengelayo leyo mali iyadula kakhulu imali edingakalayo inengi kakhulu ukuthi bazibenelise ukuthi bathenge lezo zinto yikho kokugcina sekubafaka engozini enkulu hambeni kwabo ekuphileni kwabo kube lusizo olukhulu phakathi kwelizwe ngakho ke yikho sikhuthaza uhulumende ukuthi kenze kube lula ukuthi atholakale lula lamaphezi.